ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Alingali chana njani izilukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba elingali khona olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 10 zikungcwabakazi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDC lithi amalungiselelo okutshengisela kwevikezayo ngolwesihlanu akusibanga esikude, kungakhathalekile lokuthi amapholisa athini.
So okusegcekeni ukuthi sina siqhubela phambili ngamalungiselelo, asidingi imvume yamapholisa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethula umbiko wesimo sesizwe, i-State of the Nation Address, esithi inhlelo zikahulumende wakhe ziyaphumelela. Kube lesiphithiphithi, abachayeli besala ukubhadala imbadalo zama-toll gates esigodini izolo ebusuku.
Asiplananga indaba singazisanga kulesikhathi ukuthi-ke kuza khwela i-toll gate bakabani kwenzela ukuthi silungiselele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla le-MDC lithi amalungiselelo okutshengisela kwevikezayo ngolwesihlanu akusibanga esikude, kungakhathalekile lokuthi amapholisa athini. Wona athi azazisa i-MDC ukuthi itshengisele na kumbe hatshi edolobheni leHarare. Sixoxe lesikhulumeli sebandla leli umnumzana Daniel Molokele ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ye, ngithanda ukuthi ngitshela abalaleli ukuthi njenge-MDC silazo inhlelo ezihambelana le-policy document yethu ekuthiwa i-reload. So ma ubheka i-reload policy document kunama-steps ayi-5. So step number 1 ngiyo lo othi increase political and diplomatic pressure ukwenzela ukuthi nabantu beye ku-national dialogue. So silokhu esiku-step 1 khonaphana, sizayenza ukutshengisela lokhu eHarare ngolwesihlanu, 16 August. Abalaleleka bakwazi ukuthi njenge-MDC asikwenzi kuyi-one-off event, ku-part of a program esizabe silayo. So siyaqala ngeHarare Friday 16th August, sizaba the street protest, sizesiye kuma-Africa Event Square, sitshengisela ukungathakazeli indlela uhulumente obamba ngayo ilizwe kusiya ngezepolitiki lezomnotho wesizwe. Sitshengisela ukuthi ukucibelezela kwayenzwa la nyakeni kukhetho luka-president, lokho esingakayiqedi indaba yakhona esithi ngesilungu indaba ye-disputed presidential election result eyenza ukuthi iZimbabwe yehluleke ukuqhubela phambili. Siyabe sisi ukuthini njengamaZimbabwe nesihlalisane phansi siphume ngendlela yokusebenza ndawonye, ngoba lokho kukhona manje wonke umuntu waseZimbabwe yabona ukuthi sokunzima kakhulu.
Ngokutshengisela lokhu libona ungani kuzaguqulani?
Ipolitiki isebenza kanjalo, idemokhrasi isebenza kanjalo. Section 59 wesisekelo sombuso waseZimbabwe uthi wonke umZimbabwe ulelungelo lokuyenza i-demonstration kumbe i-protest, ayenze i-petition peacefully. So lathi silandela isisekelo sombuso section 59, silelungelo lokwenza as many protest marches, as many demonstrations as we can, ukwenzela ukuthi isikhalazo sathizwakale in a constitutional and democratic manner. So yikho kuyabe kusenzakala ngo-Friday 16 August, and ngilethemba ukuthi kuyabe kuyikuqala, ngoba it's not a one-off event.
Sizwa kuthiwa koBulawayo lakwamanye amadolobho lakho kuzalandela ukuba lohlelo olufanayo, ungasichasisela na?
Liqiniso kakhulu, ngoba njenge-MDC sithi okuyayenzakala eHarare ngo-16 August kuqala kutho ukuthi sizahlala phansi sivumelene ezinye indlela zokuqhubekela ngomkhankaso wethu. Kuzagoqela khona ukuthi amanye amadolobho eZimbabwe lawo abe lokukhankasela nokutshengisela ngokuya kwesikhathi.
Manje aliyesabi na ukubana kuzaqhamuka udlakela?
Thina njenge-MDC silandela okomthetho isekelo sombuso sokusiya ngamapholisa ukuthi ba-make sure ukuthini akulabantu abayenza i-violence. Thina siyabe sinama-marshals ethu sibathonileyo, ababe escorta abantu ababe matcha ababetshengisela. So last time sikwenze Harare akuzange kube le even one litshe, elabhidisindawo kumbe udlakela olwenzakalayo. So silethemba ukuthini sizaqhubekela kakuhle ngolesihlanu sikhangelela ukuthi sizatshengisela ngokuthula.
Wona amapholisa ethule umbiko esithi awakaliphi imvumo basahlolisisa ukubana bathathe inyathelo bani. Sebelazisile na ukuthi bazathatha inyathelo bani?
Ngiyabe ngifisa ukuthi abalaleli bakwazi iqiniso ngomthetho waseZimbabwe ukuthi nithina sibabhalisa incwadi esithi i-notification letter. Asukuthi ukuthi senze i-application for clearance. Ma uhamba nge-Public Order and Security Act, kumele wazise amapholisa ngoba lilungelo lakho kusiya ngosisekelo sombuso waseZimbabwe. So okusegcekeni ukuthi thina siqhubela phambili ngamalungiselelo, asidingi imvume yamapholisa.
Alo-ke ngumnumzana Daniel Molokele, isikhulumeli sebandla le-MDC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esewange.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo wethule umbiko wesimo selizwe i-State of the Nation Address lapho athe ikusasa yelizwe ikhanya imhlophe kulandela athi ikuphumelela kwenhlelo zikahulumende wakhe. Umnangagwa uthe okunye okupha ubufakazi bokuthi ilizwe liyathuthuka imbiko yebhanga le-World Bank.
As I address you, the World Bank has recognized our efforts.
Ngikhuluma nje inhlanganiso ye-World Bank isikhuphule isimo sethu ngokusikhuphula kuluhlu lwamazwe alomnotho omncane yasisa kulawo alomnotho othe xaxa.
And ambitious vision is within grasp. We continue to engage international financial institutions and the creditor nations so we unlock more inputs.
Umnangagwa uthi inhlelo zikahulumende wakhe ezokuvuselela umnotho welizwe seziqalisile ukuletha izithelo ezingakaze zibonakale kuminyaka eminingi esanda kwedlula.
For the first time in decades, government has been able to balance its books and even enjoy a healthy surplus.
Ngemva kwesikhathi eside uhulumende wenelise ukusebenzisa imali ngemfanelo, kwaba nemali esala ingasebenziswanga.
For normalizing relations with international
African institutions and other nations, Russia,
we remain
India,
internally
Belarus,
grateful
Spain,
all
Nepal,
those nations outside the AU which have stood by us through thick and thin. Principally, the People's Republic of China, Russia, India, Belarus, Spain, and Brazil.
Umnangagwa uthembise umbuso okhululekileyo esithi lokhu kuzenziwa ngokusemthethweni ngokuguqula imithetho ekhona emibi.
As I address you, bad laws are being repealed and are said to be replaced by good ones which comply with our celebrated constitution and international tenets of good governance.
Ngikhuluma nje imithetho emibi eminingi siyayisusa sifake emihle ukuze ihambelane lesisekelo sombuso ahambelane lombuso okhululekileyo.
No piece of legislation which is deemed offensive, restrictive or undemocratic will be spared.
Lawo-ke ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ayethule izolo esigodlweni sakhe i-State House eHarare. Engakethuli amazwi akhe uMnangagwa kusabelele imbiko ehlukeneyo abantu bethandabuza ukubana kanti vele uzethulani emoyeni. Yemoyeni khona phakathesi silo mnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu esigaba seMathebeleland engowenhlanganiso yebheju likaZulu. Ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye mnumzana, izolo ube ngobanye yini abakade bekhangelele? Sibona nje imfanekiso yokuthi umongameli uzethula imbiko. Wena kuyini okubuya enhliziyweni yakho sizwa khona?
abantu bonke vele bengalanto bayikhangelele abantu bayocanta ngqo kulomunye songabe sebhubhile uhulumende ngoba hayi akulanthensa ayikhulumileyo akulanthensa asazoyikhuluma siza wonke ngibhodile namhlanje ngibuza ukuthi lizweni labesibandla lakhe bonke bathi ayi umntulwana akadezwanga lokuthi ukhuluma ngayo
manje ke ngokubona kwakho okungakubangele ukuthi ethule amazwi la abantu bengakhangelelanga sibephonguza ukuthiwa kulembiko eqhakathekileyo kungakuyikuyini ukuthi ukukhona yini okuthaya amanzi la
abantu abaningi bacabanga ukuthi engxenye ureactor ukuthi kula abebandlale MDC Alliance bakhulume ngokuthi bafuna ukungena ezitaradeni ozama ukuthi pacify umdikiso okhuthazwa ngabantu be-MDC Alliance yikho abantu abaningi abakukhangela abakukhumbulelileyo ngoba ungakhangela izolo kobulawayo bekunothisa mfundo uncoli akukho nto entsha kuhulumende in terms of economy abayenzayo ezatshintsha impilo zabantu yikho ubona nama-tollgate izolo abantu beyakwatulile ngoba ubunzima buyabuloke busiyaya busoma so kunzima ukuthi vele sithi kukhona abakwenzayo okuguqula impilo zabantu zisiye buhlele
kodwa-ke uyakhuluma yena umongameli Mnangagwa lapho kubana inhlanganiso ye-World Bank yakhuphula isimo selizwe yathi yona hhayi ilizwe selisuke kulokho okuthiwa yi-middle income sasiwa phezulu ungabona inhlanganiso ezinjalo zikhipha imbiko enjalo akuphi na ubufakazi bokubana uhulumende ule nqubela phambili
mina kangaze ngikhangele ukuthi i-World Bank itheni ngikhangele ukuthi i-levels of poverty ngokuhamba ngikhangela abantu ilizwe lonke lile-development kukhanya ngokuthi kuma-urban centers kuyabe kulayithiwe ntambama kodwa kathesi i-development izabe ikhona njani kuyi-darkness akulamagesi and elizweni uma umeasure i-growth kukhangela vele ngokuthi ele i-road network lamagesi lanilani okuyikho kungasekhoyo kathesi ngawo nalo mbusazi so kambona ukuthi singalalela i-World Bank i-IMF whatsoever zitheni ngokesikhangele ukuthi umuntu uyakwanisa yini 3 decent meals a day uma engazikwanisi akulandaba ukuthi batheni kuthi ukuthi idole iqansile
manje ngamafitshane ungathi yena amazwi la ayethulayo ngawukududuza na abamsekelayo kumbe ngamazwi alethemba yena nxa ewazwa ewakhuluma ukuthi hhayi ungcono obukhona sekwenzakale lokhu kwayenzakala lokhu njalo ikusasa yelizwe ikhanya iphatheke kuhle lanxa sibona okwenzakala ezindlini lapha ungathini wena nxa ukhangela amazwi akhona lawo ukuthi uyathemba yini kumbe ikududuza nje abantu
andithemba ukuthi layo uma ungambhalela phansi ungafaki i-signature yakho futhi kulo muntu othe engakhona ukuthi yizimbabwe yona le esikuyo ngangikhona ukuthi layo uyawathemba amazwi akhe ukuthi nje kungathi akhuluma ukuze utho something lalokho ngalanto yokuthi akula nto ubabalwana ungasukela ngemva komnyaka ophelileyo wathi the voice of the people is the voice of God kodwa abantu bengathi bayaphakama uyabadubula kathi esimesithi bangkona bazame uku-alayina you don't necessarily need to align but you need to restrain amasosa ngoba kunamthetho vele othi kwangkona amasosa kayedubula amasivilieni but sebadubule abaphinda so akudingi ukuthi kuzokuthweni iphalamende ihlelile yari-alayina umthetho ngoba kunamthetho vele othini kothi ama-citizens ma ese-elentazisuku azisolayo aphakama abulawo
hayi kuyezwakala isibongile kakhulu mnumzana
sibongile nani
lo-ke umnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo likazulu esigaba semandebeleni engowenhlanganiso yebheju likazulu ebesixoxala ecingweni ekobulawayo
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
kumele siphithiphithi abachayeli besala ukubhadala imbadalo zama-toll gates esigodini izolo ebusuku. Sixoxe lomunye umchayeli umnumzana Edwin Ndlovu obekhona kusenzakala lokho.
Ye kunzima bakithi we kulizwe lele Zimbabwe. Ama-toll gates bakhweze ngelanga linye. Izolo bengihamba ePlumtree ekuseni ngisiye ePlumtree bekuyimbhadala $2. Mase mphenduka sekuthiwa $10. So emangweni-ke wesigodini abathayeli abaningi balile ukubhadala leyo mali sothiwa babhadala ama-$10, amakhombi abhadala ama-$15, ama-trucks ama-$25, la amade kakhulu ama-$50. Abantu bathi imali esingelayo kasiyiplananga, yindaba singaziswanga ngulesi khathi ukuthi-ke kuza khwela i-toll gate mhlakabani kwenzela ukuthi silungiselele. So kube lobunzima kakhulu-ke ku-toll gate esigodini kabathayeli abaningi besithi leyo mali kabalayo kabayenelisi ukuyibhadala. Yiwumumo okhona-ke nalowo ukuthi i-toll gate iphongukhwezwa khonapho abantu bangalungiselelanga.
Manje kugcine kuhamba njani? Sikhuluma nje sekulungile na, sebezidlula imoto?
Sezidlula imoto, sezibhadala ngoba sebezwile abantu, kodwa-ke izolo abaningi baphambukile-ke bathi kabalayo leyo mali badlula bengabhadalanga-ke. Kube umsindo sibili wavalwa i-toll gate esigodini kwesikhathi eside kakhulu ngoba abantu bebangalungiselanga bekungelayo naleyo mali. Kodwa-ke nxa izolo sebezwile abantu, lamhla sokungcono-ke uhamba usuyidingile, nxa ungelayo kawusahambi ngoba ungelayo ungenelisi ukuthi ubhadale.
Kanti khona ungadlula abakuphi na ithuba nxa ungelayo imali lokuthi uzayibhadala usuyitholile?
I-toll gate kubhadalwa khonapho-ke. Lanxa ungazama ukukhuluma labo bakutshela ukuthi kulama-cameras athathayo ebona ukuthi wonke umuntu uyabhadala. Ayisiyo nto yokuthi ungadlula uthi ngizathi sembhadala, uhle uqale ngokubhadala uthi usudlula. Kawudlula ungabhadalanga ku-toll gate, yiluhlupho olukhona nalo likho. Abantu bebekhala-ke ukuthi-ke abanyeke bahlangane lakho khonapho bazange batshele kusaselesi khathi.
Okukhanya kube lo dubo i-toll gate yona le eyodwa yini esigodini, kumbe akhona amanye lawo abe lo dubo olufana na?
Engize ukuthi ibe lo hlupho ngesigodini. ePlumtree kungcono bebenika abantu ithuba ukuthi hhayi sizakhweza ngesikhathi esinje. Ngithemba bavuke bekhweza lamhla ekuseni, kabasakhwezanga-ke izolo. Kodwa-ke imemo kade beyiphiwe ibingekuthi izolo ngo-5 o'clock bakhweze bonke. Ku-toll gate ePlumtree batsho bathi hhayi sizavuka sikhweza ilanga elilandelayo. Kodwa-ke esigodini bathe bakhweza khonapho yikho kubangise umsindo wabachayeli sebesithi leyo mali kabalayo angeke batshelwe khonapho ukuthi wabhadala. Kodwa-ke kwezinye indawo ade bebanika ithuba ukuthi bazavuka bebhadala lamhlanje. Bekungcono-ke khona lokho la nxa yena leyo mali ingatholakali, iyimali engekho, abantu beZimbabwe behlupheka ngoba so-toll gate yodwa-ke ikhwezile izolo. Labe-VID ukubhukha ukuthi abantu batestwe bakhwezile izolo. Umuntu ebebhadala $20 ukurejista ukuthi abhale i-provisional kumbe atest i-road test class 4 bakhweze yaba $100 izolo. Khonapho ithe yakhwezwa ngo-2 o'clock, abantu abaningi babuyele ezindlini bengela mali zona lezi zokubhadala.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu umchayeli ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje ke sixoxa lo nkosikazi Queen Maligwa owalwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba.
Iselifikile ilanga lokunanza amaqhawe, ungathini wena ngalesi sikhathi sikhangela ubana ilizwe likwesiphi isikhathi?
Enzi kunzima uyazi ukuthi amaqhawe ananzwa njani baba, ngoba nxa sikhangela isimo leselizwe okukhangelane labalweli benkululeko, okukhangelane labantu bonke esilabo khonapha elizweni, kunzima kakhulu. Abantu bayahawula, abantu bayadubeka baba. Ilizwe alisakhanyi, le njongo yokuya empini ayisakhanyi. Abantwana they are accusing us ukuthi kathi lali vele lizwe lani, sibise leni kathe sasikhona than lokhu elikwenzayo.
Ye, siyabona ukumana abanye abalwa impi yenkululeko bathi bona lokhu abakutholayo akweneli, njalo bafuna ukuthi kuphiwe labantu ababo lokunye okunjalo abathe bayakufuna liyavumelana lakweni
mina ngithi yabe abaveli benkululeko ibabamele bathole lawo ma benefits abantwana bebemele betho amaveli benkululeko bethole enough to empower abantu bathina sanikletha kakhulu okokuthi bathese sesingabantu abakhalayo sesifuna ukuba ngabantu abazasifundisa kuze kufike ilanga lomsizi but ngendlela ngabe sisendaweni eright thina singanakekelwa kuthi ukuthi labantu bethu siyafanisa ukubanakekela kodwa sizange sithole ukunakekelwa asizange sikhangele njengabantu yikho khathesi ngocrybaby ngoba asinalutho vele uyapaupers asinalutho ngabe sibebutho ngabe amboni ukuthi khonokho kwenzakala nxa khathesi kambe mina ngingathi uhulumende athengele mina impuphu athengele umntanami uzagcina kusesethengela lo mzukulu but mina ngithi abaluleli benkululeko khathesi lapha abakhona abancedise kuba bayimele kube right ukuthi bancedisiwe bakwanise ukuziphilisa
ye sike sezwa njalo abanye besithi bakhona abangaphiwanga ngitsho ngeva kokulwa empini kodwa bathe befika lapha kwaswelakala ubufakazi lina njengabanye abalwa impi yenkululeko bakhona yini elibaziyo abakusimo sona leso njalo kukhona na elikwenzayo kubaphathisa
abaningi kakhulu njengakalakithela amaNdebele abaningi abazange bathole khona ukuncediswa bengatholanga ukuncediswa kunjalo kwakuvele ubandlululo laluvele seluqalisile ukuthi kuncediswa laba kakhulu laba hhatshi so into yakhona i-afekthe ngapha emathebeleland kakhulu kuma-axis abaningi lakathesi lokhu bethengiswa manga kulanto ephumayo kathesi vele akulalutho imagine umuntu lost isikolo sakhe kazange afunde wahamba waspenda those years eganyeni eqeda khonapho ngasakhanyelwa sekukhangelwa bona umbana abalutshana okumele bahle basuke
manje lona ilanga leli libona ungani indlela elinanzwa ngayo lihambelana layo na kumbe libona ungani kukhona ngakwenziwa ukuze lane lalwa impi yenkululeko libone ukuthi hayi siyananzwa la
ilanga leli sikuthi nasisuthi kakhulu silabafowethu abasala kubozambia emozambique ema-Angola endaweni ezijeneyo iindawo zonezi bekumele sibili ngalesi sikhathi somnyaka kube lokuthi abantu labana kuyahambwa kuyenzwa konkhwana amasiko ukuthi kuhanje izikhumbuzo sikhona ngani sibavakathela abakwanisile ukuyafika bahambe befika and kungabi i-space yokuthi yithi kufanane labasemozambique ukuthi bathwalwa ngurhulumente ezambia urhulumente angenele e-Angola urhulumente layangenele kufanane sihambeni sonke sikhumbula abanye bethu njalo ama-shrines abo ma-well protected abe yi-heritage abe yinto ezaziwa noma ngumntwana uphi akwazi ukuthi ugogo wami kumbe ukhokho wami kumbe ubani bani wami ngomnyaka onje waphela ezambia waphela emozambique waphela e-Angola
hhayi kuyezwakala isikhathi kasisavumi uba siqhubeke sonke kodwa ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga abalaleli ngiyabonga
hhayiisale hayi lathi sibongile ube lelanga lokunanza ilanga lenu elihle
ngiyabonga baba
lo-ke ngunkosikazi Queen Maligwa omunye wabalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga lamhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Jasmine Tofa isiphathamandla sebandla le-MDC yena okhankasela ukuthi abantwana labesifazana labanye bathole incwadi zokuzalwa ama-birth certificates uqala ngokusichasisela ukuthi usebenza njani usebenza lobani njalo usiza njani abantu kulolu daba
onke at parliamentary level siyakhuluma ngakho even kusadic parliamentary forum kule program ekhona esadic ekuthiwa i-statelessness ukuthi kuzaba lesigaba ngathi i-model law eyaba khona ukuthi kungabi lo muntu ohlala kusadic oswela okuthiwa amaphepha or i-documentation at parliamentary level lakho siyazama kakhulu ukuthi sidinge ukuthi kubele amnesty ukuthi wonke umuntu ongala document kuna abantwana kuphela ngokuthi labazali mele bebe lamaphepha ngahamba la kumsikeli lapho kulungiswa khona amabhesi bakhuluma ukuthi khona kuba le security ukuthi wonke umuntu aphiwe nje ibhesi kodwa ngabacebisa ukuthi bakhangele ukuthi kuba yi-security more ukuba labantu abangalama ma-birth certificate abangalama passport or any documentation kuba ngcono ukuthi uhulumende akhangele ngelihlo lona lokuthi banganika wonke umuntu ama-document security wise bayabe sebesazi ukuthi ubani lo bani ohlala ngaphi abantwana labo bayabelabazali abayenelisa ukubatholela amabhesi ngisebenza lamanye even amakhansila lama-MP ephalamenti sikhuluma ngakho ngibone ithuba ku-marriage bill le ebuyayo anti bayakhuluma ngezinto zemendo so khonapho ngibona i-opportunity yokuthi kubhiliyana ingxenye kungangena khonokho ngizaxoxisana kukhokhasa labanye bantu ukuthi sikubone ukuthi singayingenisa njani.
Kodwa lokho elaqalisa umkhankaso lo wokudingela abantwana labazali babo ama-birth certificate lingathi lake laphumelela yini? Bakhona sebasizakalayo?
Sesisize abantu abaningi. Kwakulo mthetho lwana ukuthi abantwana abazelwe eGoli kwayekuhlupha ukuthi bebuye ngapha ngoba bebebhadale i-50 US dollars ngaye befuna ukuthatha ibhesi yomntwana. Umthetho lwana sowatshintshwa abantu kabasabhadali i-50 dollars leyana, so ngibona ingani i-milestone or i-achievement ingathi abantu bayasizakala ngakhonokho. Kulo munye umthetho njalo so kulezinto ezingani zithile esezirelaxile esezilula ukuthi abantu batholeni ama-birth certificate. Okunye lakuthi kukhangeleleyo engibona ngani kungaba khona very soon anti labona ukuthi umntwana ngaye umzali efuna ukuthatha ibhesi besisithi umama i-constitution ithi yona umama kuphela nguyomele amthathele ibhesi, so sibona ukuthi even ubaba laye kumele abe nelungelo kwesinye isikhathi umama uyabe ngekho unenye wasuka waya somewhere then wabhubha. Bonke abazali kumele babe nelungelo lokuthi bathathele umntwana ibeth kunceda i-right yomntwana.
Waxoxisana lo mkamongameli unkosikazi Auxillia Mnangagwa kwanceda ngani?
Kwanceda kakhulu nge-motion leyo esayidibhethayo ephalamende yiyo eyatholisa i-benefit yona, for example yokubantwana abazalwa e-South Africa ukuthi bangabhadali ama-$50 lana. Abantu abasuka eZimbabwe besiyadinga imisebenzi ngasoma-tickets or umthetho nalo ayilungiselwe abantu abanemisebenzi ephezulu akhona ama-economic refugees.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Jasmine Ntofa, isiphathamandla sebandla le-MDC njalo elilunga ledale lephalamende sixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikho napha e-Washington DC.
Hayi, siyabonga Mamhlanga. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Ivandla le-MDC lithi amalungiselelo okutshengisela kwe-VA ezayo ngolwesihlanu akusibanga eside kungakhathalekile lokuthi amapholisa athini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami ngoChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.